Langa inani labahlaselwe ngumkhuhlane COVID-19 liqonga mihla ngemihla. Ukudingisiswa okuqhutshwe iStudio 7 kuveza ukuthi iningi lezakhamizi zemaphandleni lilokhu lingalandeli iziqondiso zokuzivikela kulo mkhuhlane. Izakhamizi esiqoqelazo zithi iyadingeka imfundiso ngomkhakha omuthi we-COVID-19. Nangu umnumzana Finis Ncube kuwadi 7 komalaba eMatobo.
Silobuzimo obukhulu ngoba vele abantu kade sebezihlalele ongawukuthi ukuze beqalisele bafudinga futhi ukuthi bancediswe bebuthaniswe bekhunjuzwe. Iningi kodwa elingela information alikuyenzi ngoba alikuboni vele abalaleli lamaradio ngoba abambi ngaphakide.
Umnumzana Ncube wengeze wathi lalapho begula kuba nzima ukufinyelela amaklinika ngoba ekhatshana.
Kumaklinikisi lapha kulobuzima kakhulu ngoba iSt Joseph maybe umsuka kimi it's 7 kilometers. Lentshela Nyemba ngokufanayo 7 to 8 kilometers. So ubuzima bukhona endaweni efana lale.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala isakamuzi sesilikwe eGwanda North uthi inenge elahlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 likholwa ukuthi alingeke lisawubamba lo mkhuhlane, kungakho liyekethisa ukulandela iziqondiso zokuzivikela.
Into engingakutsho ukuthi abantu basadinga nje ukuthi bakhuthazwe futhi bakhuthazwe futhi kakhulu ukuthi sokubuyile sokuvuke sokukutsha. And okuyikho futhi embona engathi abantu sebezitshela ukuthi ngoba bahlatshwa kakusela hlupho kabangeke basabanjwa i-COVID. Badinga nje ukuthi bakhunjuzwe ukuthi kuphendukile sokuvukile sokukutsha, njalo lanxa uhlatshiwe uyakwanisa ukuthi ube layo futhi i-COVID.
Osakhulayo Arnold Moyo wakubhewula eMatobo uthi lo mkhuhlane usazomemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lapho uZulu ezahlangana evela endaweni ezithiyeneyo.
Ujika kwale COVID eyi kuyasethusa kakhulu, kuyasethusa kakhulu ngoba ijike ngefestive, so kubuya abantu abaningi from across and thina lapha vele sisiduzane abantu babequma ecingweni nje bengacrossanga ngokomthetho. Sethukile ukuthi bazosithelela labo bantu.
Umkhuhlane we-COVID-19 sumemetheka lasesikolo zemaphandleni, kuthi umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni.
Lapha eMathebeleni South ubhubhane lolu luzwakalele ezikolweni ezilandelayo. Mzingwane District sile Sihlengeni High, Haumine, Lemzinyathini. Kuthi eGwanda sile Hwali Secondary. Kuthi eBeitbridge sile Bembe High leChamnangana. Kuthi eMatopo District sile Tohwe Secondary. Kuthi eBulilima leChankwa.
Umnumzana Moyo uphinde wathi lanxa isimo sinjalo inenga likahlolwa.
Kukhanya ngani ama-testing kits abe shota lapha ukuthi abantwana laba abalisi bebengatestwa bonke.
Umqondisi ogatsha lwezempilakahle ezansi emaNdebeleni unkosikazi Ruto Chikozore utshele lo msakazi ukuthi balawo ama-testing kits ayeneleyo emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni, njalo laba abafisa ukuhlolwa kumele baxhumane lama-rapid response teams endaweni zabo. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane ezibalisa ukugqoka ama-mask, ukugeza izandla njalo nje ungazondelelani, kanye lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.